Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele kulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganweni obona ukulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnangagwa uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamachumi amabili lamabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo lwe-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela imbuso yontando kaZulu, ukuthula ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxe lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ongunobhala jikelelwe enhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Afrika yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama-sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye i-generation, kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasizwe
amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo ku-council ebona ngezokuvikelwa e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala nako?
Ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa. Ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, iRussia labanye sebesenza o-BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona lamazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale engathi i-Africa labo bafisa ukuthi ke ibe right. So kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa. Into leyi iphehlwa njalo ibondwa yikuba lenhlangano ezinjengabo-BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi i-Africa indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempila kahle eZimbabwe?
Kuyingumbiko omuhle ukuthi kuthiwe i-TB izakwelatshwa endaweni zonke. I-TB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa ke nxa sikhangela isimo sezempila kahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale indlela, ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo awathethisa. Izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana lokuthi umzali othi nzali ithengele izwithi bantu abami, ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma babagijime sebezizwa belomdlandla ukuthi kukhona okuza kwenzakala, kodwa ekugcineni kungaphumi lutho.
Lo ube ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.